ngithathela wena sona lami ngiyazonda le yakho ngithathela wena mntana womuntu ngiyazonda le lapha ngithathela wena sona lami
kwathi ngabe ngejukane
yona isangana phela manje
Sengifake tawla la mezi kwepeza Sengu kose la wewa wangatawa Sengifake tawla